Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kuMbimbitho 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende ululaza igcikwane le-coronavirus na.
Nga sikhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awe phaliyamende abe buthene one in down. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele Independence Day kuleli dolobho.
Athi siqalisile ukuthatha esingade amabookings ngalowo ngombukiso we-Trade Fair. Solo kufanele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu koBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumela amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende engaba elulaza na igcikwane le-coronavirus. Umbuzo lo uza ngemva kokuba uMnangagwa ethule isinqumo sedalela cabinet sokuthi kumalanga angamachumi amathathu alandelayo akumelanga kube lembuthano yabantu abedlula ichumi leminye imigoqo ejonge ukwehlisa ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa iziphathamandla zebandla lezano PF zithi uMnangagwa kazange athi kungasahlanganwa khonapho khonapho kodwa kuqale mhla ka 20 ngempela sonto. Umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opha Mtshinguri kaShiri uchiye abanye bebambe wangaphansi aze athi igcikwane le-coronavirus liyisijeziso samazwe awentshonalanga awethesa ilizwe leZimbabwe izijeziso zenotho. Kunjalo nje amalunga idale lephalamende athi uhulumende wenze kahle ngokuvala idale leli izolo okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uthi iphalamende izavulwa mhla ka-5 ngonkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Lanxa umkhuhlane lo ubikwa ungakafiki eZimbabwe usubulele abantu abafika inkulungwane phose eziyisitshiyagalolunye emhlabeni jikelele. Usufikile njalo kwele South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Nga sikhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awe phaliyamende abe buthene one in down. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende okutsho ukuthi nxa sihlangene sezindawone izisebenzi zephaliyamende kanye lamalunga awedale lephaliyamende pho sesifike kumakhulu amahlanu kumbe siyedlula amakhulu amahlanu. Ngenxa yalokho ke kutsho ukuthi khona kuleyo ndawo kungaba lo yedwa nje obuya lo mkhuhlane wona lo abantu abangu 500 abavela ezigabeni ezichiyechiyeneyo zelizwe. Omunye lapho ayasuka khona lami ngathi ngisuka eHarare ngisiya eBinga ngihambe ngithwele okutsho ukuthi suyamemetheka ilizwe lonke ngendlela esingeke sayikwanisa. So ke ngenxa yalokho mbona ngani hayi siyavumelana ukuthi idale kalike liphumule ukwenzela ukuthi omunye lomunye eke esebenza ehlezi esendlini yakhe emelele ukuthi kuze kube lesikhathi lapho yathiwa khona lo mkhuhlane usudlulile kumbe usuphelile.
Uthini ngokuqhubeka kuka Mongameli Mnangagwa ebuthanisa abantu ngoba izolo sibone ehlangana labantu abedlula inkulungwane?
amboni ukuthi sibisibili singakuthi ngumuntu oqinisekileyo ukuthi sibisibili lomkhuhlane uyabona ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenziwe ngukhulumende ukuze sunqabele. Ngani ngisitsho njalo? Ngitsho njalo ngoba ngokubona kwami hayi ngumuntu okade eselandelela abanye. Ubonile upresident weSouth Africa ephuma ku-TV ekhuluma laye wasesithi ngingasalela. Ngani ngisitsho njalo Nkomo? Khangela ke ngikutshengise khathesi. Uthi yena abantu abavela emazweni lapho sokumemetheke kakhulu lomkhuhlane bengabuyi. Akatsho ukuthi khona sevala ama borders ukuthi hayi kasafuni abantu abavele endaweni enje, asafuni abantu abavele endaweni. Uthi bona kabazicabangela ukuthi bengabuyi. Besibuzana nje kathesi sephaliyamende lo minister obona ngezempila kahle ukuthi uZupco, ngoba uZupco uhamba ngemali ephansi abantu bonke bagijimela yena. Nxa ihamba iZupco iyabithwela abantu abadlula 100 inkulu ikhulu labantu. So ke ama measures lawo esiwathetheyo ngama half hearted measures. Asithathanga ama measures sibilazwayo ngoba sizwanga lokuthi khona ama flower machine avela kwezinye indawo lezi esezilomkhuhlane osimemethekile kasafunakali kuleli lizwe. Kasivalanga ama border ethu, asivalanga ama airports ethu okuthi ukuthi khona umkhuhlane singabuya njalo santando. Laba
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngummeli weBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Unkosikazi Masuku Ndiweni wayengumka Khayisa Ndiweni. Umnangagwa uthe ukubhubha kwendlovukazi Ndiweni ikulahlekelwa kwemuli yakweKhayisa Ndiweni kunye lezakhamizi zentaba zinduna. Wengezelele sithi isizwe simi lemuli yakoNdiweni ngalesi sikhathi sobunzima. UNdiweni wesele minyaka engamachumi ayisithobamunwemunye lasithupha i-96. Kolunye njalo udaba, umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Mguni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abazakwenza njengekhansili kusukela namuhla ukubona ukuthi abahlali baleli dolobho bayalandela izinqumo ezithethwe nguhulumende ngalolu daba kumbe hatshi.
Ezomenza uwenze nje phakathi kwekukhulumisana nje la bakhokheli bamabandla ezekholo bakhokheli singathi laba abamthetho bakhokheli bezakhamizi singathi ama-reasons abuzoshiya nami ukuthi imihlangano le engani ibuthanisa abantu abaningi. Iyimiswe kumbe idluliselwe phambili sisakabona ukuthi kuhamba njani udaba le-coronavirus lo. Hhayi, umongameli Mnangagwa okhulume khonokho nje ade sikufisa, ade sikukhuluma, ade sikuqalisile ukuthi kube le ngxoxo around that ukuthi i-independence trade fair lokho ade kuzenza koBulawayo enyangeni ka-April kwedluliselwe phambili. Singathi nje si jalo kakhulu ngoba yikwade sokufisa lathi njenge inkokheli zakoBulawayo.
Kwakuvele ingekho imbiko ebazisa ngalolu hlupho.
Hhayi, uzamenzela ukuthi indaba le-corona ethe iqalisa kuqala ngani into eyenzakala e-China kwasuka kwaba ngani into ese-Europe evini edluleyo kwaba yinto ese-South Africa. Sokule ama-cases 1 or 2 singathi umpelaviki konabheka ukukhanya ukuthi into lethele yabemetheka. So yikho-ke libonile lathi nesonto njengedolobha sikhiphe i-statement sona esiso esikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi ngakamise le midlalo ezayenzakala koBulawayo njengoba yena umongameli welizwe sekhulumile. Ngibona ngani sokungayehla kusehla-ke from government kusehla kusiya kusigaba ezaphansi zombuso kusiya singathi kuma-community kumawadi.
Njengoba idolobha lakoBulawayo lamisa ezinye inhlelo zalo ngenxa yokusilela kwamafutha ipetrol le-diesel, libona ingani lizimisele yini ukulwisana laleli gcikwane lingaqhamuka?
Yes, ngathi uhlupho lukhona kakhulu sandikile sikhangele ikhonono elizwe sikhangele ukuthi wona amafutha angikhona ayadula sikhangele impiko okuphithe nguhulumende emavikini adluleyo ukuthi amagaraji amaningi asizavunyelwa ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe kodwa-ke njengedolobho sesinasenele udaba le-coronavirus zonenzela ukuthi sesibeke eceleni singathi i-ambulensi emiselwe konokho ukukhangela izigulane singathi kumbe ama-suspected cases onawo awe-coronavirus zihanjiswa njalo sesilungisa isibhedlela vele esibekelwe khonokho ukuthi sikhangela ngemikhuhlane engajayelekanga yona leyo eyabivela njalo-ke isibhedlela i-Tony Grove infection hospital ne-staff sesilungisile ukuthi kube amadokotela amathathu akhangele khonokho we-coronavirus.
Kodwa idolobho lakobulawayo lisoze lilahlekelwe yini kuzwemnotho ngokuthi sokumiswe imicimbi le?
Sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu ngoba nje sikhuluma abantu kade sebelungisile imizi yabo belungiselela zethekele ezabuya eze-independence belungisela imizi yabo bekhangelele i-trade fair singathi ama-lodges lamahhotela ade sebeqalisile ukuthatha esingathi ama-bookings wona lawo ngombukiso we-trade fair so-ke sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi domestic economy yakobulawayo.
Lo ngukansila Solomon Mguni, umeya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi idlalade elitsha lomhlabeleli uJah Prayzah lizethulelwa enkundleni yokuzilibazisa iFacebook kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Lumcimbi obulele wenziwe e-Alex Sports Club uzatshengiswa ebulenjini kuphela. Iphephandaba le-Sunday Times elakwele-South Africa lithi ilizwe le-South Africa selizethula eminye njalo imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokubopha abazakwala ukuhlolwa igcikwane leli kumbe ukwala ukuyahlala ngasese komphakathi ukuze bengatheleli abanye leli gcikwane. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amapholisa asethuthukise umkhankaso wokubopha abathengisa imali ezitaladeni abaziwa ngalokuthi ngabosiphathelene. Kubikwa ngobotshwe osiphathelene abalikhulu lamathumi amahlanu duze lemthethwandaba ye-Trenbosch kobulawayo kulandela inkuthazo kasomlomo wezalela ephalamende umnumzana Jacob Mdenda. Manje ke esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ayi, angivumelani lakho lokho mina ukuthi izitezi zizethisa izinto zeZimbabwe zethule. Uma kanjani la bathena bekhankasela ukuthi lize leZimbabwe hhayi lafakela izitezi zenoto ukudlala ngesikhathi ilize vele kumele ngenzi into efunwa nguZulu kufanele ukuthi lithole izitezi ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi lize lithuthuka kanjani nxa yokuthi imotilizo uwa njalo njalo phansi kakhulu okuyangisayo nxa yokuthi awufuni ukuboniswa nguZulu wona ufuna ukuzibekelwa umthetho phambili. Ilize leMelika Donald Trump wenze kahle njalo kasona ukwethesa izitezi uhulumende wezimbabwe izitezi zenoto shuwa kulaa nto ezingayithi thina njengabantu abatsha esibuyelela indawo zimele ukuthi konke lokhu sikuphakamise ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifanele zihambe ngomthetho ngendlela kahle.
Yebo yebo, mthokazi omuhle. Kuliqiniso ukuthi elemeli kamalithi bona amalungelo oluntu akazulu ezimbabwe kahlonitshwa baqinise kakhulu kuliqiniso elingaphikiswayo lelo. Bakubonile abantu bayakubona njalo kuyaqhubeka kuyaphambili. abantu bezimbabwe bancindezelwe kakhulu bayatsho lokuthi ama-sanctions kanye inkaya yenza ukuthi i-ruling party ihloniphe amalungelo oluntu kufanele kuyenziwe i-mass action i-mass action leyo ma bengayenza abantu bezimbabwe bazobasupporta kakhulu balesupporti kakhulu ukusincedisa lapho siyakudinga siyaludinga uncedo lwe-United Nations nayi-US ma ingabe iyasincedisa kususwe nje umbuso lo wamasotsha ne-ZANU-PF osebehlukumeza abantu okungapheliwe okungathi imihlolo sebethatha ilizwe balenze into yabo bayenza ngathi umuzwa wabo bafuna ukuyicontrola ngendlela abafuna ngakhona noma sebekhethwa bekhethwa out bengakhethwa emakhethweni bedliwa bathatha ngamandla babulala abantu befuna ukuthi behlale bebusa ukuze batshontshe imali zelizwe zonke ezingena elizweni zitshontshwe yibo manje siyacela kakhulu sizizalwane zasezimbabwe ukuthi ngabe kuyatholakala uncedo mpela besincedise ma ngabe kufuneka ukuthi basuswe ngempi kungcono basuswe ngempi ngoba kusizi lutho lokho so kule minyaka emingaki abantu belokhu bekhala kwakungumongameli Mugabe nangumnangagwa layo esethathela phambili seqhubeka layo encindezela ukudlula uMugabe kahle kahle uMugabe wayesuye wayincindezela umuntu wayincindezela ilizwe ezimbabwe ngumnangagwa lamasotsha akhe ngoba sekuyabonakala manje ukuthi yibo ngempela ababencindezela ilizwe niyabona
Sanibonani, sanibonani, basaza bahle nabamele bohlelo e-Studio 7. Lo kuma ubusani ngilana eCape Town kodwa ke ngizala kwaMthakazi endaweni yaseBlamtrim phasi kwesigodi sakwaWobhoto kulaya ngizalwa khona endaweni-ke kuba kuwuhlelo lwabasha-ke ngithi-ke mina-ke ngikhulume nginami mhlawumbe-ke ngibeke esivivaneni ngiqondanise kuhulumeni nginemibuzo-ke nami engazi ukuthi mhlawumbe impendulo zabo zingazitoba kanjani engikwaziyo nengikubonayo mina ukuthi uhulumeni lona okamkwangwakho unenkinga-ke engingasho ukuthi unalo ngoba into okuthiwa umuntu akayazi njalo uma kukhulunywa ngomuntu ucabanga ukuthi kusuke kushiwo yena ne-cabinet yakhe le antshontsha nayo umnotho welizwe okokuqala angeke ube ngumengameli ube uhleli usendaweni eyodwa mhlawumbe ngithi-ke esifundazweni esisodwa khona la azelwe nala ahlala khona kubo khona ngasehalale yabo okuwukuthi ma ethi wathi uhambela ngapha kithi ngasema-south uphelela nje kwabulawayo umbuzo wami uthi umengameli onjani ongayazi i-Plumtree nongayazi i-Maphisa nongayazi i-St Joseph inekhezi-ke ngibale indawo eziseduze nathi ezinemtholampilo emkhulu ongangokuthi uma ngabe ukhulunywa ngesifo lesi se-corona uba novalo kakhulu ngoba kusuke kube nzima ubuthakazi bethu nalokhu esinakho okuwumnotho wethu sihlukane nje nento esihlanganisa nabantu basempumalanga ngoba kucacile ukuthi abasazi kungani thina simane sincike kuwo beke semhlawumbe nimbuze nami ngikhona mhlawumbe ngizwe or ningifonele nibuze ukuthi lo uhulumeni wakhe ancike ngaphansi kwakhe uyakwazi na ePlumtree uyanayazi na iMaphisa uyanayazi na iKhezi uyanayazi na iSt Joseph so ke wafika nje nangelodi ilanga wazonyathela kuleyo ndawo azize zizophoxa mhlawumbe zithusele abantu bangakithi zibatshele ngokuthi uma ngabe zingavotelanga iqembu elibusayo baze kwenze ukuthile nokuthile
livukanjani emsakazweni hhayi siyamuzwa upresident we-South Africa uyakhuluma kodwa abantu uma singagxeki ngoba lana kuzama ukugwema lesifo leli gciwane lithanda ukuphephetheka ngamandla lona iqhinga lizozakha kodwa ukudla ukuthi kuzokwenzakalani phela kithi ngoba mangizwe ngathi nje ayikho nje into ekhona elungele ukubhekana naleso sifo leso
sanibonani basakazi be-Studio 7 siyalibingelela konke igama lenkosi uJesu Wokuqala bengithanda ukubuza lokubuza lokuzisisa lisibuzele lakuhulumende lapha ngendaba yama-passport. Thina siyahamba siyetopha up ama-passport wona lawa ama-emergency akhulunyaka ukuthi ama-610 la kumbe 610 kodwa sizwa silitholi kulalo manejwa kobulawayo lo. Hayi bo ngendlela siphatha ngayo sikuzwisise. Uyasuka eVictoria Falls kade 3 times usiya khona ngalo bakhe bekutshela ukuthi kuyalokuthi kuyalokuthi ufike ngale bengakusisi. Bayala la ma-top up angikhona sizihlalele nje. Ama-passport siwabuka se-expire. Sa-apply iminyaka ephelileyo asingawatholi. Sekufika isikhathi sama-top up asiwatholi bayala lokuthi sithophe up. Ngalo sincediswa njani kulokhu uhulumente engingakasisiza lisidluliseke kulokhu phambili basakazi be-Studio 7. Kubuhlungu kakhulu ukuphilingela passport. I-passport ngekuyafana nokuthi isithupha ngezinye indlela. Siyabonga lesize kulokhu. Nilale kahle mpilele kakhulu abasemakhaya lapho engiphuma khona eBinga. Uncuba umchitheke nababingelela bonke ngegama leNkosi uJesu. Amen.
Livukile livukile lonke bantu be-Studio 7 hlobo ezinhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ngenhlelo zenu. Mina uTobias Sibanda, ngani ngilombuzo sibili omkhulu ngoba nxa silapha silalela iStudio 7 ekuseni daily nantambama daily, siyasibona sibili ukuthi abantu bonke bakhuluma into ezinyeni ziyezwakala lani beStudio 7, kodwa-ke liyakhetha phela ukuthi abantu abakhuluma lapha bezwakala amazwi abantu abangani balwe support eqondileyo. Kodwa manje into emangisayo ukuthi bonabo bantu abakhuluma ku-Studio 7 bonke ngobuningi babo nxa sesisuka laphana sokuthiwa asihambe nini namhla kule vote endaweni ethile sokutophizana shaya sibila uzulethuke ngoba nxa izatshaya abantu 1,800,500 ka-20 yakubona ukuthi kubulala lo. Kanti bonabo abantu babe bengaphi-ke ngaleso sikhathi nxa sikhuluma la ukuthi Studio 7 ayimukele bonke abantu ukwenzela ukuthi siphikisane ngokuqondileyo, sizwe ukuthi laba abezanu sibakhuze ukuthi ayitshiyani izanu yento yethu Studio 7 siyifuna.
Sanibonani basakazi baka-Studio 7, alo okhulumayo ngumzila wegazi. Mina ebengifuna ukuphawula ngako, bengifuna ukukhuluma ngendaba yesimo izinto the way zingakhona ngomthwakazi. Indawo yangakithi okwenza ibi lokho isiya emuva kwezombangazi or ize fike esimeni sokuthi ibe nama-MP namakhansela ababuya kwezinye indawo, mina ngibona ngathi kudonselana okuphakathi kwabantu bakithi. Ngoba njengamanje ungakhangela sinamaphathi amaningi kakhulu, silabo Mthwakazi National Party, Mthwakazi Democratic Alliance, sinemthwakazi Republic Party. Usuke uzibuze ukuthi umehluko nabo MLO, MLF, uzibuze ukuthi umehluko phakathi kwawo lamaphathi kuyini. Ngoba uma uthi alandelela wonke akhuluma into eyi-1 ukuzikhulula kwamthwakazi. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi nice. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi nice. So kunoku phatha okwezami ukuthi abantu sebexotshelwa ngaphansi kwezihlahla okuyiphathi ebesiyibhekele ukuthi iyiphathi ebesinekintwakazi. So ngibona ngathi amaphathi wonke lawa awahlangani, kodwa-ke ngesimo esikhona njengamanje angiboni umthwakazi sengawuthola ngoba omunye udonse yalo omunye udonse yalo, kodwa sikhuluma indlela eyodwa yokuthi sifuna ukuyaphi.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele nge-WhatsApp. Lani lilakho ukusithumela amazwi enu lisitshela okusenhliziyweni yenu. Lingathumela kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump ukhanya esethatha nzima igcikwane le-coronavirus ngemva kokulithatha lula esithi lifana nje lomvimbano. Ngemva kwamazwi akhe lawa, umkambo wemali i-stock market yawohloka. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump usebona ukuthi indlela aphathe ngayo udaba lwe-coronavirus ingabangela ukuthi anqotshwe kukhetho oluzayo kuwonalo umnyaka. Ngalokho, uTrump usethathe amanyathelo amanengi alukhuni awukwenqabela leli gcikwane njalo waphathisa izizalwane zalelo lizwe okunengi, okufana lokumisa ukuxotshwa kwabangabhadalanga imali yerent ezindlini, njalo kubikwa bonke abantu beMelika bezaphiwa imali engangenkulungwane eyodwa ngamunye i-$1,000. Sokulabantu abedlula ikhulu 110 asebebulawe ligcikwene leli kweleMelika, njalo abedlula inkulungwane balalo.
Adore the blessing, adore the blessing, Father God blessing, one more blessing, adore the blessing, adore the blessing, them can't stop me, I am blessed. Try stop me, me fly past them straight. Only for them a wicked, so what them in a rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight. Over me. So when the wicked rise, judgment feed them. For 10 years, me I make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now I'm about stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a prayer. Irish and sin, no worry, everything straight.
See?
I try stop me, me fly past them straight. Only for them a wicked, so what them in a rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight.
Kwesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano webandla lezanu PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende uyalululaza na udaba lwegcikwane le-coronavirus. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mkhulu uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo se-council yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-independence kulelo dolobho. Umongameli Donald Trump usethatha udaba lwe-coronavirus kanzima, lanqa phambilini ubelithatha lula esithi leli gciwane lifana nje lomvimbano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasilalela ngo 7:30 ntambama.